Uhlelo lolu luyaphumelela ngoba abalimi sebesenelisa ukuthengisela uchago eMzingwane Milk Collection Center. Abenhlanganiso eyasungula lolu hlelo iFeed the Future bathi inhloso yokufundisa izakhamuzi ukuba zenelise ukuba ngabalimi abalobungcitshi bokuyafuya inkomo zochago lezenyama bezithuthukisa ngasikhathi sinye betholisa ilizwe inyama lochago. Umnumzana Maynard Chirima wenhlanganiso eyeFeed the Future uthi bapha abalimi ulwazi lokufuya inkomo zochago.
Those farmers are being trained on dairy management, but using their beef cattle. It improves the productivity of the beef cows, but it also equips the farmers.
Abalimi bayafundiswa ukusenga uchago, kodwa besebenzisa inkomo zenyama. Lokhu kuyancedisa ukuthi inkomo yenze kuhle, njalo uhlelo lolu lupha abalimi ulwazi lokuba ngabalimisi bochago ngenkomo abalazo. Sibona engani abalimi baluthathela phezulu lolu uhlelo, kuthi ngokuya kwesikhathi bazabe sebengabalimisi abakhulu bochago asebengezelela kabanzi elizweni ekutholeni uchago.
Inkosikazi Soneni Ncube ongomunye wabalimisi uthi sesenelisa ukuselela imuli yakhe ngoba ethola inzuzo ekuthengiseni uchago.
Mina ngiyabonga kakhulu kwabeFeed the Future ngoba yibo abasifundisa ukuthi inkomo zenyama ziyavuma ukuba zibe ngezochago. Namuhla sesingabasengi abakhulu abathengisa uchago ngenxa yalimfundiso. Imuli zethu azisalwazi udubo ngoba siyathola imali zethu ezithuyi esasingazitholi ekuqaleni thina indlala asisayazi.
Omunye wabafuyi benkomo zochago unkosikazi Nokuthula Moyo futhi umsebenzi wokufuya inkomo zochago kasiwo wabesilisa kuphela, kodwa labesifazana bayenelisa ukuwenza.
Kuba umlimisi wochago awusiwo umsebenzi kababa. Umuntu ongumama uyenelisa ukugcina inkomo mhlawumbe ezingcono kulabo babo. Thina sikhona lapha singabomama, kodwa sesithola imali yethu ekubeni ngabalimisi bochago. Asisabuyeli emuva ngoba sesikwazi ukuthi inkomo ziyakugcina. Njalo ngikhuthaza omama ukuthi asekeleni ukuthi sihlale sikhangelele kubo baba njathi senelisa ukuphilisa imuli zethu nxa singabasengi benkomo.
Omunye wabalimi unkosazana Beauty Dube uchasisa ngokuqala abakwenzayo lolu hlelo lokuphakama abakwenzayo.
Mina ngathi ngiqalisa ngangisenga 1 liter ngelanga. Ngathi lami mananzane. Ngikhuluma namhlanje sengisenga 7 liters inkomo eyodwa. Khathesi ngeziyi-4. Isifiso sethu ukuthi uchago lwethu lungapheleli eUmzingwane Milk Collection Center, kodwa nathi sithengisele i-dairy board yeZimbabwe. Sibe ngabalimisi abakhulu. Sibona lokho kuzafezeka ngoba nakhu sesathengisola. Umahluko omkhulu usukhona empilweni zethu.
Izakhamizi ze-Irisville eMzingwane sezingene kuhlelo lokuba ngabalimi bokufuya inkomo zokusenga uchago. Bathi inkomo ingabalethole sebeyivalela ingasayi emadlelweni lezinye, bayiphe ukudla okwenza ukuthi yehlise ngamandla ukuze benelise ukuthi bayisenge. Bakhangelele ukuba ngokuhamba kwesikhathi banelise ukuthenga ezochago inkomo ukuze benelise ukuthengisela iZimbabwe yonke. Inhlanganiso yeFeed the Future eyiyo eyasungula lolu hlelo ithi iyajabula ngoba izakhamuzi zayamukela kuhle lolu hlelo, njalo kulezithelo ezibukekayo empilweni zabalimi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.